Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo mhlazi ku 18 Nhlangula 2020 uChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa, lo yedwa obevela e South Sudan.
Kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaleli gciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na.
Ngemva kokuthatha amahofisi eHarvest House eHarare, ibandla leMDCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele.
Uzokwazi ukuthi nge-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. Wakuthangirayo saphile i-Harvest House i-ofisi le-MDCT.
Ingcweti kwezempilakahle yakwele Melika uDokotela Anthony Fauci uthi inkulungwane zabathengiselayo emgwaqweni kwele Melika phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa kungaphehla igcikwane le-coronavirus lisabalale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa. Owesithathu otholakale elegcikwane leli ngobe vela kwele South Sudan. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu amathathu i-282. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 53 abahloliweyo ukuthi baligcikwane leli kumbe hatshi, kwatholakala bona laba abathathu. Iningi labaphindela ekhaya bevela kwele South Africa batholakala beligcikwane leli, kambe kungaba kuhamba njani? Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani kwele South Africa.
Inani labantu abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID lapha kwelase South Africa lokulikhula ngendlela emangaza kakhulu, kanye nabantu abashonayo ke ngenxa yalokho sesiyafika nje kunani lenkulungwane bantu abashonayo asebeshonile kahlehle, kanti sinezinkulungwane ezingamachumi amabili abantu abanomkhuhlane we-COVID abangakapheli, nalakho kunamashumi amabili nane cishe asebepholile. Okusho ukuthi umkhuhlane lona masibhekile lapha kwelase South Africa kusele nje ngenkulungwane ezinhlanu ukuthi kufike kunkulungwane ezingamachumi amahlanu. Ngakho sithi cha, khona ngathi kusaqhubeka kusiba kubi.
Iningi labasuka khona ngapho eSouth Africa bephindela ekhaya eZimbabwe lifika khona ngale litholakala ukubana lele gcikwane le-coronavirus. Kungaba kukhombani lokho?
Ukuthi abantu abaningi abasuka lapha besiya kwelaseZimbabwe noma kumbe besiya kumapha amazwe njalo batholakala benomkhuhlane owe-coronavirus, kusobala kumbe benegciwane, kusobala lokhu ukuthi baningi kakhulu, kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaleli gciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na, ngoba kungakafinyeleli ukuhlolwa kubo bonke abantu abaningi. So kusobala ukuthi sihleli naleli gciwane ebantwini abaningi kakhulu, sinezinkulungwane nezinkulungwane ezabantu asebephethwe yileli gciwane.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulandela ukuthathwa kwamahofisi eHarvest House asesaziwa ngelokuthi Richard Morgan Tsvangirai House ngabebandla leMDCT. Leli bandla lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. Ibandla leMDC lilamahofisi emadolobheni phose wonke awelizwe lasezabelweni ezithiyeneyo kunye lezimota lenye impahla. Ibandla leMDCT lithi lizaxotshisa njalo amanye amalunga edale lePhalamende, kodwa okunenge kuzaziswa ngemva komhlangano ozenziwa ngolwesibili. Leli bandla liyalandula ukuthi amahofisi eMorgan Tsvangirai House ayisiwo ebandla. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni, ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi. Ngibingela labalaleli emakhaya. Hayi, akulona iqiniso, ihofisi yeHarvest House libe ihofisi yeMDCT ekababa Tsvangirai. So uzokwazi ukuthi ngiyi-national executive member, mina sayixoxa le ndaba kaningi. Babu Tsvangirai saphila iHarvest House ihofisi leMDCT.
Akhona yini amalunga edalele parliamente eliza visa ukuthi axotshwe kumalanga amalushwana landelayo?
Indaba yamalunga eparliamente njengoba ngihlala ngisho nje iya ngokuthi umuntu yena ubehave kanjani. Umuntu engabehave lokho abakuza ngesilungu bethi offenses against the party yikho okuzoyenza ukuthi umuntu arecall. So kuya nge case by case basis, angikwazi ukuvela ngithi blanketly yebo kulabantu esizoba visa. Kodwa sikhulume ngolwesibili. Ngolwesibili kuzobe sesenza ama meetings athize njengoba sengikwazi ukuphendula ngokupheleleyo lo mbuzo.
Amahofisi ebandla asezigabeni wona lizawathatha nini?
Angithi sesiqale nge-headquarters, njengoba sesiqedile nge-headquarters kutsho ukuthi ke sizowathatha lawo lama kungekudala nje sizobe sesiwaphethe. Akumelanga ukuthi vele ngabe kwenzeka kanje. Uma bezibiza ama-democrats kumele bavume ukuthi abantu babesemahofisini lawa bethi yibo abakhokheli be-MDCT koqotho. Ikhothi isiphumele sinqumo ukuthi ngubani olida i-MDCT. Manje-ke njengabantu bona abathi balwisana nobudlwangudlwangu be-government yezana, ngabe babonisa phela ngesilunga abathi they must model what they are advocating. They must model it. Kumele bakubonise ukuthi nangu thina singabantu abanje.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo, umnumzana Switha Njirodza.
Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili, ngoba phela babe phethe imbhobho, thina asilayo imbhobho. Njalo thina asila dlame lokuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efika eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House. Isenzakalo leso kise sihle satshengisela ukuthi isibongo sabo Khuphe, isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani, isibongo sakhe ngesakonkwena. Njalo ke yona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade besinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ikhona ngale. Kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuya bencedwa ngamabutho. Njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo, thina sasivele sikwazi ukuthi hatshi uKhuphe usebenza nabantu bakaMnangagwa. Yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo. UKhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abe-party. Ungananzelela Chris, uKhuphe uvele kukalutshwane umuzwa echothozi uhulumende kaMgabe, kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo. So konoku vele akusimangalisi. Akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha ama ofisi. Into engiyaziyo engikwazi eqinisweni ukuthi kabalalungela bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangutitisi bakahulumende lo okhokhelwa ngamabutho.
Akhona yini amalunga ebandla lenu athi asehambe kucele le MDCT?
Akekho osekhulume ukuthi uzasebenza lo mangu makhuphe. Njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kamnangagwa, angikholi ukuthi bazabe baningi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo khuphe. Hayi, angikholi ukuthi bengaba ningi. Okwakathesi ayisilabo yizero. Njalo singakhangela imbali, imbali yakobulawayo, imbali yemathebelelendi, imbali kamthwakazi, sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibile ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho, lalabo ababe yibo ababe khokhela amabutho ombhuqazwe. Angikholi ukuthi kungayenzakala khonokho, kungayenzakala into enjalo okwamanje.
Umnumzana Swither Ntshirotsa, isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje, igqwetha umnumzana Tapiwa Makanza, wayesebenza legqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le MDC Alliance, ubotshiwe izolo phezu kodaba lokuloba i-affidavit amapholisa athi yayilegama lomuntu wokuzibazela othiwa nguSimbarashe Zuze. Lokhu kwenzakala lanxa uZuze eziveze emphakathini izolo wazisa lokuthi amapholisa wakhuluma lawo. Igqwetha likaChamisa Umpofu owaboshwa ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare namhlanje.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele, naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezifika phose inkulungwane ezimbili 197 esezihanjiswe ukuthi ziyohlala lapho ezingasoze zihlangane labantu zisahlolwa ukuthi zingaba zithelelwe igcikwane le-coronavirus na. Lokhu kulandela ukutholakala kwabantu abane ababalisa umongikazi belegcikwane le-COVID-19. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-ZimLive lithi abasekeli bakamkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Lynette Karenyi Kore ababotshwe phandle kwamahofisi asethethwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesihlanu sebehambise amapholisa emthethwandaba phezu kokuphathwa kwabo ngamapholisa. Ababili laba bathi kumele bahlawulwe ngoba bafakwa engozini yokuthelelwa igcikwane le-coronavirus esitokisini lapho ababevalelwe khona. Njalo bathi isitokisi sakhona singcole kakhulu. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kimlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
ulinjani bakithi linjani bakithi okhulumayo ngukhadabe ngukhadabe wesabeleni sasedandanda edandanda phansi khona lekanyandavu elupani hayi into bakithi enzwa izanu PF ayisixolele sesikhathele ngayo bakithi izanu sesikhathele siyayibona isebenzisa umama lo umakhuphe sesikhathele bakithi akisixoleli izanu 20 years zithupheka singaphume ekukhululekeni please siyayicela izanu PF siyalicela abantu bezanu bakithi salani phansi lidle khona okwesela kutshontshayo liphumule ngiyabonga mina Khadabe ngikhuluma nise-Olivin Wodbosh e-South Africa
ngiyabulisa lonke sizwe semambane ku-Studio 7 Voice of America ngithi lonke bantu bakithi mambane ngabe ngabasemazweni noma abasekhaya noma bekhona ngenxa yokuthi abantu bakithi bagcwele amazwe wonke la ngenxa yokuhlupheka cela ubumbano bantu bakithi emambane sesilohlelo mpela ukuthi abantu sincedisaneni sibambaneni siqale ngokuthi sisize kakhulu eklinika yakithi mambane ekliniki sisize kakhulu njengokuthi njengoba sisibona nalo mkhuhlane uvama kanje sincedise kakhulu ekuncediseni izinto ezifunekayo eklinika siyacela kakhulu abantu bakithi bonke mambane yonke abazwayo masikhuluma ngemambane sigoqela emkhologwe matoko onye emajamhlophe sizimambali center nabanye abaseceleni laphana kumfula lokhu esinqumisa khonane simphathe siyacela sigangaja bonke abantu bakithi abazwayo besihawukele besize impela esiphoseleni sinayo i-account number uyasondela komunye wemambale konaphana olaye noma ole number zakho ubuze sisi nxa ungakakutholi siyabonga okhulumayo ngumathambo ujotha mabuza siyabonga ematshamhlophe
mthakazi wakithi into engiyibonayo aliyiboni ngokuncindezelwa ngabantu ababuya empumalanga basincindezela ungabheka mokwamanje asifuleni amehlo sibheke ukuthi siyabo ubheke ngokwamanje u-MDC Alliance kaChandrayile abalwayo manje upresident Shona u-vice president Shona u-Ntintayibiti ubheke kufake u-Wishman Ncube waba yi-vice president yesibili kunini u-vice u-Wishman Ncube elapho engiprofesa lokhe esidla imvuthu zezinkwa ozilahlelwa ngabafana abancane abakhule izolo ebabhekile yiwo seyemvuthela imvuthu udla imvuthu zabo uyanikezwa ephansi but kunguye abadala e-MDC phambili ngomthokazi wakithi
yebo 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 ninjani ninjani u-Studio 7 ngikhuluma lo Clever umfana wasecholocho okubiza kuthatha sama echolocho ke echolocho ephumula mission echolocho ephumula mission mina ntaku esigabeni kuthiwa kusembereya isibhedlela sethu isibhedlela sethu iphumula esinye isibhedlela sethu icholocho yiko lapho enzalelwe khona nzalele ngasembereya igama lami ngukleva sibongasama sakwasibanda
hayi sikhathele impela ngamashona sikhathele impela ngamashona sikhathele kakhulu impela sikhathele impela siyahlupheka nje manje indaba yamashona manje hayi sikhathele kakhulu mani
kambe khona kuvele kuyini into othwazayo babhizi babulalana labantu becatshisa abantu beba-abuse abantu and sikhathele bakithi siyacela lanti sincedise ungceni lingabona ngezinye indlela kube yikudla kumele sithwale nzima kuyatshaywa abantu ngapha kuyalayinela ukudla kuthiwa abantu baphi ukudla ukudla kwakhona sikubona siyaziphandela kambe lake lalibona ngaphila izwe linje sasikhala ngomgabe umgabe ke wayengcono kulalo umuntu othiwa Mnangagwa hayi bo salibonani linjani bantu besitudiyo bakithi ngingajabula nxa elami ivoyisi yayo ingaphuma hayi thina sikhathele bakithi ngezanu PF mina lo ngazalelwa kuzanu PF sengikhulele kuzanu PF ngazala abantu abami zanu PF kanti kuzaze kutshintshe nini kwamanye amazwe wani kuyatshintsha ukuthiwa kubizwe ngenye indlela kanti kona izanu le kuvele kuyikuyini yena uma ithokozani khuphe utheni uyavotelwa ngubanxeni ngicabanga. Hayi, nasikhathele bakithi. Akuke kutshintshwe. Sike kusibonela uChamisa umntwana omncane. Sikhathele ngamatsotso ezanikhiwe.
Yebo yebo, salibingelela beStudio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke. Ingumpofu. Ngithi njengabantu bayidinga ngamademokrasi, MDC kaChamisa abantu balwele democracy. Yomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi ifuna ukubulala ukhuphe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izinto zakhona. Alabo bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayeshiye ezandleni zakhe. Yikho-ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokwenza kukamgabe bayangisa njani bayangisa odlakela loyo abalwenzayo lolo kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhulu uma abantu bezimpindo odlakela yangisa lokho pho ngabusa umgabo ozabangcono pheka kunaye phela umgabo omncane lo osakhula lo Chamisa yangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane le nto zodlakela oChamisa
ayibona nto basakaze sigesezeni. Siyacela sibili ukuthi umama uMakhuphe akayekele udoktar ukuthi ubaba uNesemthamisa akamthiye sibili. Siyacela sibili akamxolile, akaxolile alayensi, akayixolele kakhulu. Azame ukuthi esimoya akhe abuyele emuva kucabange kahle sibili alungise ikhanda lakhe kancane. Hhayi yakwamonzela singazisihluphela ihlupha abanye abantu sibili kakhulu ngoba hayi lokho akwenzayo kubi kakhulu, kubi kakhulu kakhulu. Akwathi sibili zomunye umuntu sekuxabanga nje uThabisa kuyini kahle sina uThabisa kahle bazama ukuthi bakhumbule kahle bacabange kahle babise ezingqondo zabomoya. Kwanje bakhule kancanzeka abantu abadala. Hayi 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 asinte rightly asinte right sibili. Hayi lokho hayi ingafaki ibandla lelikhisalo lezanisiwo sibili. Hayi singalifaki lapho ngoba kuphi uyasabanga isikhanda nje kuphela. Ngithi uma kusekele amasota futhi angama-polis. Hayi 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 kazange ukuthi sekele kusukulunje lapho azange uyibila sibili. Siyacela sibili azange ukuthi akusebenzisa isikhanda lapho abona ukuthi amavota azathola u-2023 ayangaso. Kazange ukukhankasela ibandla lakhe ukuthi u-2023 kungene alethela amavota akhona ukuthi abezehlungu zamaphathi iphathi ke-alliance. Hayi hayi hayi
kodwa uyazi phela le nto eyenzakalayo eZimbabwe luhlazo. Kwenzakalani shuwa mali senze isiphithiphithi esingaka mpela lilwelane kanti lalo jahati Chamisa lilwelane. Hayi uyazakelekela into lezo mani. Hayi ubona seliqala uhlale ihlupha nalalo muntu lifuna ucela selimtshaya njengoTsvangirai. Ayisho akelekele into zelezo. Hayi hayi uyazi ungafundi sometimes kubuhlungu. Uyazi ngangifundile ngangihamba ngiyekuba ngibe yipolitiki yeZimbabwe ngiyekulwa mbuhlungu njalo ngelesimo seZimbabwe. Uyazi ma ngicabanga ukuthi iZimbabwe ubaba wayelisotsha leZimbabwe walwela iZimbabwe wacela inyama le till today angikwazi ukuthi ukudulelo lizwe hlizi yami buhlungu blind ma ngicabanga ubaba walwela iZimbabwe inki elisotsha khonalo wanyamalala forever till today.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa ezigaba zeMelika ezimbalwa abhuqe phansi ngamadolo etshengisa usekelo lwabatshengisela phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa amhlophe. Izizalwane zakwele mali ezifika phose amakhulu amabili i-197 zize zabuyela ekhaya zisuka kumakhelwane eNiger lapho ebezivalelwe khona kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration yiyo ephathise abantu laba. Okwamanje esikhangele ezivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu bemelika phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo lanxa besekuthuli kungafani lokwenzakala ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka udlakela. Ingcwethi yezempilakahle uDokotela Anthony Fauci owakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela imizamo yokulwisana lokumemetheka kwesigcikwane le-coronavirus kwelemelika wazise ilizwe ukuthi ukubuthana kwenkulungwane zabantu betshengisela kulakho ukuphehla leli gcikwane lisabalale ngamandla. Ingoma yeChembe Monks. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele-South Africa, loyedwa obevela e-South Sudan. Ngemva kokuthatha amahofisi aweHarvest House eHarare, ibandla le-MTCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.